So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala abantu eZimbabwe okulabafika phose abangamajumi ayisikhombisa 69 asebebulewe yi-COVID-19.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngumenzi. Manje into eyenzakala lapha ende kulobunzima.
Abantu abaningi bathi kumele bazame ngamandla wonke ukulungisa okuhluphayo elizweni kulandela ukuvinjwa kwabo ngabezomvikela ukuthi batshengisele emgoqweni.
Indlela yokuthi uqhusekele phambili ukubana abantu babambane.
Kulokuxokozela okumangalisayo kubandla leZANU PF loba abalandeli balo bekuphikisa lokhu besithi ngamanga.
Izifiso zabantu nje amukela iZANU PF libandla elibambene lomongamelo yedwa.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu phose abangamajumi ayisikhombisa 69 phakathi kwabedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3659 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kulababili ababhubhe kobulawayo izolo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamajumi amabili edolobheni lakobulawayo. Elizweni lonke jikelele abedlula inkulungwane 1011 sebephephile kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu bakhala ngokuthiyeneyo ngesikhathi uhulumende elwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isakhamuzi se-Kautu Park kobulawayo esingafisi ukuziveza igama ngomunye obakhala ngomkhuhlane lo.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngumenzi. Manje into eyenzakala lapha ende kulobunzima obukhulu sibili. Babuya abantu labana bamthatha umamalwana. Babe besithi abantwana bahlala khonapho bengaphumi egedini. Manje sibabona nje bephuma besima kwezi wejurahulu. Veke bephume phandle bedlala labanye bedlala ibhora. Okulapheka ripaki kunzima lapha. Indisi zafasiphele ke lapha.
Umnumzana Robert Sibanda ohlala eGogwe laye uyakhala nge-COVID-19.
Lumkhuhlane usuqonge ngendlela esabekayo, ususabalele. Ukuzivikela msakazi alisekho ithemba ekuzivikeleni ngoba lumkhuhlane ayisundawana yonke. Msakazi siyazama ukuzivikela ngokugqoka ama-mask. Siyazama ukugeza, siyazama ukubana sihlale ndawonye.
UNdlovu uthi abantu babhekane lendlala ethusayo ngesikhathi limemetheka igciwane le-COVID-19.
Kubuhlungu kakhulu njengangapha eGogwe, thina abalimi sesilimile ikhothoni sahambisa ekhotho, asiphiwa ngalutho. Akula mali msakazi bathi sithathe igrocery. Alikho legrocery lakhona, ungathi ubabuze ama-officers bakutshela khona igrocery livele eHarare. Ukuthi livele eHarare ngayiphi indlela likwani asisakwazi esingakwenza. Indlela yiyo sesivuthuza msakazi, indlela yiyo sesikhipha ezindlini. Siyazama ukuhlala ndawonye, siyazama ukugeza, siyazama konke ukubana sizivikele, kodwa indlala yosimbi.
Omunye njalo umlaleli we-Studio 7 uthi kumele abantu banathe okungabaqinisa umzimba ngesikhathi somkhuhlane lo.
Uthatha amalemoni ufake emanzini uhlanganise negarlic uboyile, kube into nje ozoyisebenzisa insuku zonke ma before ulale. Phuza igarlic yakho ehlangene nelemoni, udle ama-orange insuku zonke. Mina ke yangibamba, angisho ukuthi yiyo, kodwa ke ngike ngabanjwa iflu. Kusukuthi khona manje nginamaviki amathathu nje ngiyekile, kodwa ngizizwa sengiqinile ngokwenza njalo nje. Ezinye izinto bakithi kufanele sizame, uhlala uzama ungathi uzobonelwa yigovernment kumbe uzobonwa isibhedlela.
Uhulumende uthi kumele abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown, ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we coronavirus.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abaningi bagcothoza okwenziwe ngabezomvikela eZimbabwe ngesikhathi kumele betshengisele emgoqweni ngolwesihlanu bekhuluma ngobukhohlakali lokunye okubahluphayo. Bathi loba bevinjwe ngamasotsha lamapholisa ukuthi batshengisele, kumele abantu babambane bezikhulule. Omunye wabolombono lo umnumzana Paul Ndlovu.
Mbona ngazathi indlela yokuthi uqhusekele phambili ukubana abantu babambane bengesabi, mabethi bathengisela abantu asiphumeni ngobuningi then sikhodwe ngendaba zepolitiki, ngoba abantu ukuthi balambile bayasokola, abalamithe esibhedlela yonke le nto abatshelwa ngamabala ezombusazwe. But kuhlukumeza abantu, whether ungumntu wesonto, ungumuntu ongelani lepolitiki, ungumuntu nje, kodwa konke lokhu kuyasihlukumeza singabahlali.
Umnumzana Prince Khumalo uthi kumele uhulumende alalele izikhalazo zikaZulu.
Government kumele inanzelele amaphutha ayo, lungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngani. Lapha kathi sehluleka khona kayizame ngamandla wonke. Kunje sikhuluma nge-COVID-19, abantu bayathola imikhuhlane emabhasini, ozukho akusasanitizwa njengapha kobulawayo eShowakini Solonke. Abantu sebezingenele ebhasini njengoba enjalo, akusela ama-sanitizer, ama-temperature angikhulumi. Abantu bayathelelana umkhuhlane. Shuwa siyacela ukuthi i-government izame enkohlakaleni, shuwa lakho futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi, ukuthi umuntu kuphathi yiphi kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe. Kanye lekuphathaneni kuhle lapha, hheyi abantu abangahlukuluzwa, abantu awukhulunyiswa nekho.
Kulabanye njalo abathi kumele abavotela ibandla elibusayo balisuse embusweni. Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi yena kangeni ndawo kulokhu.
Abantu abafaka iZanu PF kupower abayikhiphe bona yonke leminyaka bebe abantu bona laba bathi hey Zanu PF must fall, Zanu PF must go. Yibo ababeqakezela iZanu PF, Zanu PF idlala ngathi ibulala abantu, itshontsha, isenzani abantu. Abanye abantu bekhitshwa emisebenzini kufakwa bona, namhla sebefuna ukuthi thina sithi iZanu ayihambi. Abayikhiphe bona.
Unkosikazi Caroline Moyo laye uthi ibutho yilo elibusayo eZimbabwe, ngakho ke kuzima ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Nxa amabutho esesima evalela abantu sibephethwe lokunjani izikhali, so kutsho khona ukuthi konkhona hhayi ilizwe vele liphethwe ngamabutho and abantu abalaseyi. Okusuka kumangazi ukuthi konkhona kanti sokukhokhelwa bani? Abantu sebeyibo sokumele ukuthi bethuliswe noma bengaze bethi bayakhuluma. Hayi, kunzima lokhano kwakithi.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Cassius J. Zimana Mpofu abathi okuhluphayo ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bayachatha nxa uZulu kumele atshengisele emgoqweni.
Ekutshengisela abezimbabwe morati kunzima ukuthi kuphumelele, kubangelwa into yokuqala zinkokheli ezizona eziyabe zibizele ukuthi kube lokutshengisela, ngoba ma kufika kelo langa nokutshengisela ziyabalulekazi beyichatha, zishiya abantu bebodwa. Abantu bafuna ukukhokhelwa, abafuna ukuthi bahambe ukuthi wengelani indlela bengazi lapha abakhona. Inkokheli lezi ezikhona ezakade ziphatha amachansi empilo yabantu abasizi. Into leyo yaqala ngo-2003 sezi-final push. Saphusha thina sisuke emalokishini ngandlala eHarare by that time. Saphusha sisuke emalokishini azange sibone noma inkokheli noma ye sibazazabareke kusuku zachatha.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZanu PF uthi abantu kumele bakhulumisane ngokwenzakala kwele Zimbabwe ukuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo.
Okusalayo ukuthi kona siza kunanzelela ukubana the only way esizalungisa ngayo ilizwe lethu ukuthi nasihlale phansi sikhulumisane njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe wonke nje. Ukuba ungene ezitaladini sikhuthi makwesi sikhathi ngibona abantu akuzange kusinike isolution esingabe siyidinga. So siyana singene etaradini senza konokwana kodwa kungenanto oluphumayo. Into ezaphuma yokuthi kona let us all not be big brothers kodwa asibeni ngabantu abantona sifuna ukulungisisa iZimbabwe sindawonye.
Kulabanye abathi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe ezombangazwe ezenotho lokunye eZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe selibuswa ngamasosha. Ulokuxokozela okumangalisayo kubandla lezano PF kulandela ukumiswa umsebenzi kukaKleveria Chizema okuthiwa wabanjwa xhaka elamaphepha alotshwe okuveza ukuba abalandeli bebandla leli bafuna uretired General Constantino Chiwenga athathe isikhundla sikamongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphephandaba ambalwa akuqela eLady Standard abika ukuthi ukumiswa umsebenzi kukaChizema owangena kubandla lezano PF lisungulwa ngomnyaka ka-1963 kuveza ukuthi kulokudonselana kwamandla phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Abalandeli bakaChiwenga kuthiwa babefisa ukusekela abantu ababefuna ukutshengisela emgwaqweni ngolwesihlanu bekhonona ngobukhohlakali lokunye okuhluphayo kweleZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Patrick Chinamasa obambe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla leli obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kasenelisanga njalo ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikamongameli kanye lomabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana. Sixoxe lomabutho moyo okuhlangothi lwabatsha kubandla lezNPF othi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uMnangagwa loChiwenga bayalwa.
Yizifiso zabantu nje amkela izalo PF libandle libambene lomongamelo yedwa. Ukhombethi uChiwenga ngumsekeli andiphakathi kwakhe lomongameli vele akula ngxabano ekhona nabantu abasebenza kuhle. Yilezo into nje izitori ezibunjwa ngabantu abadinga ukuthi ube nengxabano engasoze khona.
Siyabona ke kulomama lapha uKevera Chizema ukuthi wasexotshiwe utholakale elokunye okukhuthaza ukuthi uChiwenga athathe isikhundla sikamongameli. Kuliqiniso khonokho?
Hayi, kulokho baba mina ngeke ngifake umbono ngoba yindaba ekudisciplinary committee yebandla. Aso nto engingayikhomenta kupress. Landelelani nje izixwayiso ezizaphuma kudisciplinary committee kolapho ezizathola khona iqiniso.
Kodwa phela nxa bekhuluma abantu bathi khonokho yikho okwenza ukuthi kuveze ukuthi kulokuxabana phakathi kwamongameli lomzana lomsekeli wakhe uChiwenga. Kaba kunjalo yini mabutho nxa sikhuluma iqiniso sikubhekile?
Abantu njengoba usitsho mfowethu ukuthi abantu umuntu onomlomo angeke umvimbe ukuthi akhulumeni. Kodwa akukhulumileyo ukuthi kuliqiniso bekuyize kuphuma ngemva kokufeza lokudingisisa. Njengoba njile ukuthi veke labantu bayakhuluma bafuna ukukhuluma kodwa kukhona ngokuzaphuma kudisciplinary committee lapho.
Ye, kodwa so lina libambene yini kumbe sokungani kulokuzamazama phakathi kwebandla khonapho?
Ibandla lezano PF libambene baba, vele u-2023 ukhetho luzayo sesiqede ngayo sizawina, sesiprepela u-2028.
Umabutho Moyo ukuhlangothi lwabatsha kubandla lezano PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lonkosazana noMthandazo Nkomazana olwela ilungelo likaZulu.
Bazogcina bebulalana bona bodwa ngoba bayakwazi ukuthi into abazenzayo zilungane. Lo nkosazana otholakele enama-posters laye bekurong ukuthi ngabe bayamsuspenda bamyekele aveze iqiniso lonke alaziyo ukuze ilizwe leZimbabwe libe kwazi ukuthi kwenzakalani underground.
Kodwa wena ubona ngazani kuyaphetha ngani okwenzakala kubandla lezano PF?
Bagcina sebebulalana babatu, sebeqalile ukubulalana vele bazaphela ngokubulalana bonke ngoba bafuna ilizwe ukuthi libe ngelabo belifake ezikhwameni zabo, hayi ukuthi banentando yabantu ekhizweni zabo. Abalayo le nto enjalo.
Nxa sikhangela abantu beZimbabwe kutshoni khonoku ukulwisana kwabantu labo?
Ikusasa alisabonakali, alisabonakali ikusasa izizalwane zeZimbabwe duze ngoba into enzakala manje itshengisela ukuthi abanawo ama-qualities ababusayo, bona babanawo ama-qualities okubusa yokusebenzela kahle kahle ilizwe ngoba abantu ababusayo kusebenzela abantu beZimbabwe abakwenzayo. Manje uma sekuliwa kanje bedonselana imibuso ngendlela ezingafanelanga kutho ukuthi ikusasa leZimbabwe alisabonakali kahle. abantu bezimbabwe bafanele ukuthi bame baqine noma bengathrethana ukuthi kuzobulawa bazojutshulwa.
Unkosazana Nomthandazo Nkomazana ulwela ilungelo likaZulu, sikhokhelaye eseMumbai kwele India. Kusenjalo abezomvikela sebekhulule uTawanda Mujehiwa, umzukulu kaMnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZim Live obelezisuku ezimbalwa esezandleni zamapholisa. Kungenele kudaba lolu umthethwandaba othe kumele baveze uMjehiwa okuthiwa wayejojozela abantu ukuba batshengisele ngolwesihlanu. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokunabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 503,000 kwele South Africa asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Zwelini Mkhize, umphathintambo wezempilakahle, uthi kunabantu abafika inkulungwane ezilitshumi 10,000 abatholakele belomkhuhlane lo izwe lokuphela. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sefika phose izigidi ezingamashumi amabili 17.9 million abantu abatholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Phakathi kwenani leli kulabedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 685,000 asebebulewe i-COVID-19. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko. Lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sihlaziya udaba lokukhombisa. Siyabona ukuthi-ke kulamantombazana ongani azikhombisela amajaha kulezi nsuku, kambe lakudala kwakusenzakala yini lokhu? Sixoxelo Nkosazana Sikatele Nyathi uMamdluli ngodaba lolu. Dala phela kwakuvele kuzila ukuthi uzokuthiwa-ke intombazana iyakhombisa ijaha. Kuyini osokuguqukile sokwenza ukuthi amantombazana akwenze khonokho?
Kudala bekusenzakala ukuthi intombi ikhombise ijaha, ikuthi bebekwenza ngendlela ebesingayinanzeleli. Kudala umntwana oyinkazana besinxa esebonakala ukuthi sekhulile kakhulu, abadala bebona ukuthi akakwanisi ukuthi ethole ijahe elingamthola, or akula jahe elibonakala elingamthola. Bebekhombisela umfana, bamtshela ukuthi hambe ekhombisa intombi yakobani. Umuntu omdala ahambe naye ekhombisa inkazana, ahlanganise inkazana lejaha. Uyabona ukuthi kube kukhona la semandulo, but bekungasontombi ebizika, kodwa abadala bebekwanisa ukubona ukuthi intombi leyi iyalidinga ijaha, bese beyidingela. Itshe inkazana leyo layo ibisitshelwa ukuthi khomba ubani, ubani lo layo abesetshela ukuthi khombisa ubani. Uyayibona ukuthi ivele ikhona lapho ukutheni intombi yakwanisa ukuzikhombisa. Kutho ukuthi bekungenzeka ukuthi nxa ngifuna ijaha ngitshele omunye umuntu omdala ukuthi ijaha lilangiyalithanda, because layo bekwanisa ukubuya kimafika athi ungamthanda yini uzibani. Ngithi ye amba sekokumkhombisa yini
phambili, ubona ngazane kuza kubanjwa njani udabolo nje, njalo wona ngokwakho khonapho kambe ungakwenza yini ukuthi ukhombise ijaha?
Into esikhona ukuthi lezi nsuku angazi kumbe asisathemba abantu abadala esakhelane labo, angikwazi. So kune-social media, yabelokhu ngisenda amapicture, ngisenda amapicture, beze begcine labo bebona ukuthi hayi kutsho ukuthi ngezinye indlela ngiyakhombisa. But izolo sibili ade kukhona okwinto lokhu, but bekubanjwa ngenye indlela. Umuntu omdala ongumakhelwane kumbe esontweni orongaphi ubebuya kimi afika athi khawuthanda umntanami yini, like mina angakhonjiswa ngomunye umama engikhombisela umntanakhe. Unfortunately anzange ngimthande umntanakhe, but umama lo wayebuyile kimi esithi awuthandi yini umntanami. Lamanje basabuya kimi abanye bengicela ukuthi anithandi yini abantwababo ukuthi ngibe ngumalukazana wabo. Mangingathi ngiyamthanda yimi phela esengikhombisa umfana, uyayibona. I'm sure bebeyibamba njalo.
Omunye njalo esiphophelaye uMnumzana Inkululeko Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Emandulo bekusethusa kakhulu ukuthi intombazana ikhanye ikhombisa umfana, ibimkhombisa ngezenzo. Kodwa manje ngesimo esesikuso akusavumi phela ukuthi intombazana nayihlale nje ithi hayi cha ngilinde umfana, ngoba manje isikhathi samanje sesiphila kwezamakweze technology. So ukuthi manje uthi wena hayi cha ngizalinda umfana aze angibone, baza kudlula phela. So kumele manje uzikhulumele, ngoba ungakhangela manje vele khona ekukhonjisaneni manje akusekho ukukhombisana emsakazi manje. So kuyikucela i-phone number, wacela i-phone number wayiphiwa usukhonjiwe kompana kuseke lokuthi ngiyakuthanda kumbe njani hayi manje sucela iphone number kona apho usukhonjiwe nje uyibona ivele ukuthi imizi khona ukukhombisana into engaseko la amajaka lati amajaka nje asisakhombisa isidalo uma ungabiza umfana nje omncane nje osakhula umbuzo ukuthi ukukhombiswa ikwenzani akakwazi vele ngitsho lokuthi intombazane iqala ithwani kakwazi into yaziyo ukucela iphone number kuphela so nje into ukuthi ayikukhombisana into engaseko so amantombazana nabona selelungile nje ukuthi asikhombise nje vele ngoba phela ngahlala etalinde ukukhonjiswa akhonjiswa ngobani baphi lawo majakaza abakhombisa akwazi ukukhombisa ayiseko phela intombazana manje ukuthi uzayimisa uyethula umgqomo iqunte ihlambu njengasemandulo
ngambe linalikubona njani konke lokhu zulukandaba namhlanje ke besixoxa lo nkosazana sikhathele Nyathi kanye lo mnumzana Nkululeko Made hayike abadala bathi ongapheliyo kuyahlola asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
ngicina amasiko wethu owangusenziwe mandezi
soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hove
ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumike wobe namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa ngokutshengisela obekumele kwenziwe ngabantu ngolwesihlanu ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo Mnashe Mtutsa owebandla lezanu PF kanye lo Vuka osakhulayo obetshengisela eLondon kweleBritane sizasungula luhlelo ngokuzwa umbono kaMtutsa Mtutsa ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho
ngiyabonga brother Mike for this opportunity engawutsho mina ukuthi ngilanga lawulele kamhlanga 31 July sibonile ukuthi aliphumelelanga ngenxa yokuthi abantu abasafuni into yokusetshenziswa okwesibili abantu balalele ilizwi likagabo likahulumende elokuthi akumelanga betholakale besemgwaqweni betholakale bebuthene khona iCovid ilokhu isiya phambili ibulala ibamba abantu
Mtutsa intsha elizweni ithi ikhathazekile kakhulu ngodaba lwenkohlakalo udaba lokuswelakala kwemisebenzi elizweni lokunye okuchiyeneyo kuyini okumele kwenzakale ukuze konke lokho okuhlupha intsha yakweZimbabwe kulungisiswe
ukuthi abantu sithi beswele imisebenzi yikho befuna ukudemonstrator ayisoqinisa abayouth kumele abe involved elizweni sekuyenziwe iland audit katest amayouth kumele apply for iland naleyo ngaba apply for ama loan through iEmpower Bank konke lokhu kwenzakala nxa abantu belesifiso sokusebenzelana nohulumende manje abantu bengatshona bejikijela amatshe bezondile besithi uhulumende akahambe bacina sebekhutha amathuba abefakwa ngulowo hulumende ukuthi bengabhenefitha ngawo
hayi siyabonga Mtutsa ngombono wakho zulukandaba asizena umbono kaVuka yena obetshengisela eseLondon kweleBritane
Vuka ngiyakwamukela kuhlelo
hayi ngiyabonga faka baba
sikubonile phela Vuka ukutshengisela kuyini okwenza ukuthi lifise ukuphuma ngobuningi beni lisiyotshengisela ngaleli eLondon
besitshengisela ngoba ihulumente yasekhaya yaseZimbabwe ihlukubeza abantu ngenxa yalokho abantu abasakwazi ukuphuma ngaphandle ukuthi bayatshengisela so thina sathi singaphandle kungcono sihambe siyotshengisela sitshengise wonke amazwe ukuthi eyi eZimbabwe izinto azimanga kahle
sikhangela udaba lokuthi eningi labantu abaphume besiyotshengisela bangabantu abangaphandle kwelizwe ubona ngani ukutshengisela kwenye kusizile na
kuyasiza ngoba namanje sisanabantu basasifonela bayabuza ukuthi kwenzakalani kanje ekhaya singanceda ngani singasiza ngani so kusho ukuthi ilizwe vele likhathazekile nezinto ezenzakala eZimbabwe okwamanje noma ungabheka laphana e-social media kulabanye abantu esingabazi baseNigeria nabanye base-Europe bayasho ukuthi eyi eZimbabwe ngempela ngempela idingela ukuncedo ngoba ihulumente iyabavimbizela
mhlaka 31 sebhidi sesifikile ku-August kuyini okumele kwenzekale ukuze abantu abasafunayo sebethula konke lokhu abakukhalulayo
asisaqala set 1 siyaqala ndoda ngoba all this time abantu besithula sisabe ukuthi ihulumente izosibulala bazosibosha cause okwamanje into engifuna ukusho ukuthi abantu kumele sibe nesibindi sokuthi silwisele uhulumente siyaphambili asibuyele emuva
hayi siyabonga Vuka ngombono wakho zulukandaba sesilugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7 olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthwakazi omuhle bye bye
kwa ngkhulu Mike sike sizwe ezokholo lwesiKristu
siyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje. Ngiyakhola libe levikelihle. Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele kumahubo 117, sizokubala nje ivesi yokuqala lesibili. Uyaloba lapho uDavid uthi yena, dumisa inkosi lina zizwe zonke, liyibabaze lina bantu bonke, ngoba uthando lwayo olungapheliyo lukhulu kithi. Lobuqotho benkosi bumi kuze kube nini nanini. Dumisani inkosi. Namhlanje bengifuna ukukhuthaza umlaleli wami ngokuthi ngalesi sikhathi esinzima sihlezi ezindlini, abanye begulelwa nge-COVID-19, abanye njalo begulelwa ngeminye imikhuhlane, ikakhulu laba abalapha eZimbabwe kunganasibhedlela, abanye njalo bekhathazeka emoyeni ngenxa yokuthi engxenye imali yokudla ayikho, engxenye umsebenzi uphelile. Ziningi izinto eziba yingxaka empilweni zabantu. Kodwa ke lapha bengifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi dumisa inkosi ngaso sonke isikhathi. Ukudumisa uNkulunkulu kwenza umphefumulo womuntu uphakame, kwenza ukuthi ukudangala kuphele, kwenza ukuthi umthwalo lwano nzima oyabuthwele uzawuzwa nje uphakama emahlombe akho nxa uqalisa ukudumisa uNkulunkulu. Manje uDavida lapho ukhulumisana lathi ukuthi lindumiso okumeliye kuNkulunkulu akumelanga isuke kuphela emuntwini oyedwa, kodwa lapho uthi kudumisani uNkulunkulu zizwe zonke, kutho ukuthi isizwe sona ngokwaso, ilizwe leZimbabwe lingakwanisa ukudumisa uNkulunkulu. Njalo siyananzelela ukuthi vele zona izizwe nxa zingadumisa uNkulunkulu oqotho ziyabe zidumisa abantu uThixo. Kodwa lapha ke inkuthazo uDavida asinika yona eletha isibusiso ukuthi dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami lezizwe zonke. Laba bakwaziyo ukucubungula iBhayibheli bathi bona lichapter, uchapter 117 kaSam, uba nxa kwakubhalwe esikhangela iversion yeKing James Version wayephakathi laphakathi kweBhayibheli, okokuthi kusukela kuGenesis kuze kuyefika kusambulelo livesi yiye phakathi naphakathi kweBhayibheli. Manje mina bengikuthatha ngokuthi kutho ukuthi phakathi kwezinto zonke uNkulunkulu ufake indumiso yakhe. uNkulunkulu sekhulume yonke into kusukela ekuqaliseni kusambulelo kuGenesis. Sifunda ngokuthi uNkulunkulu udala izulu lomhlaba size siyefike ekugcineni kusambulelo lapho kubhalwa khona u-Amen ukuthi woza Nkosi masinya. Amen. UJohane sebona isambulelo ukuphela komhlaba yonke into isiphelile, kodwa sibona ukuthi phakathi kokukhuluma kwaNkulunkulu labantu bakhe, phakathi laphakathi kwakho ufake indumiso. Manje indumiso iqakathekile phakathi kwezinto zonke esezenzakala empilweni yakho, phakathi kokubusiswa nguNkulunkulu, phakathi kwemdubo ongene phakathi kwazo, kumele kube le ndumiso kaNkulunkulu. Ukudumisa uNkulunkulu yinto omele ukuthi nxa uvele uvuka ekuseni ungadobha ke amahubo, ubale nje amahubo, uyihlabele amahubo lawo, uwahlabele abe yingoma. Udinga ingoma yakho leyana oyithandayo, uyihlabele uze uze umphefumulo wakho usukhuthazekile. Khathe siyakwazi ukuthi kuba nezinto ezehlukeneyo, siba nawo amaradio, siba nezinto eziningi, omakhalekhukhwini okuyabe kunezingoma nezinto ezehlukeneyo. Ngakho uyakwazi ukuthi uvuke nje uzilalele nakhonokho udumise uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, ngegama likaJesu siyakudumisa namhlanje, sikubabaza ubukhulu bakho. Khuthaza abantu bakho ngendumiso namhlanje bezintokozo evela emazulwini, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamili Nkomo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngeGift Dube, ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 a.m. kusasa.